Yaqala kunjalo ugambe isimo lonke ukuthi sina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende ihlanganiso ebuhulumende ivumela ilungelo lezihlobo futhi zenze ezifisa ngakho konke kade bekwenza kade kuvunyelwana la njalo nxa sekwenzakele futhi ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke i-blue roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuli?
Hayi, lolu ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike kuphele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo okuthi khona indlu le inikezwe umufi kodwa uhlelo lolu lwakukhali sengakatshoni kathe njengoba setshonile sekungokunye siza kubona ukuthi siza kubamba njani njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala kusikhandi kusakhangelwa kungcwatshwa kwakhe singazi ukuthi lokho siza kulandela njengokuba sesikuhlelile malana ngokuthi siyinike umnikazi esaphila kathe sasikwazi ukuthi sebeza kubamba njani abadala sizawukhangela sizalishiyela.
Kanti manje i-mausoleum le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sokuzahamba njani?
Hathi yikho engutsho ukuthi khona isifiso sezihlobo zakhe sesithe abekwe lapho bekwe khona ngingazi ukuthi kuyakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo but ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonokho.